VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingalitshona njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 8 Mbimbitho 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Kanje International Women's Day ilanga eliqakathekileyo kubomama. Mina ngikhangelele nje ukuthi omama bathole ukuthuthukiswa ngokuziqalisela amabhizinisi abo. Bengakhangeli ukube bekhatshwa besiyasebenzela abanye abantu.
Abesifazane beZimbabwe kwele South Africa bathi inhlupho zabo ziqhubeka zisanda njalo impilo emazweni isibachiye bephakathi kwembotoko kwembokodo lelitshe. Ingcwethi ezicubungela izombusazwe zithi uhambo lomphathintambo wezobudlelwano beRussia lamanye amazwe omhlaba kuveza ukuba ubudlelwano beZimbabwe lele Russia bulakho ukuqiniswa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamhlanje umhlaba jikelele unanze umsebenzi wabesifazane ngosuku lwe-International Women's Day betshayelwa ihlombe lokubapha inhlonipho ngabasebekwenzile njalo beqhubeka bekwenza. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
IZimbabwe ngelinye lamazwe ahlonipha leli langa njalo inyanga kaMbimbitho yonke ibekiwe ukuhlonipha imisebenzi enziwa ngabesifazana elizweni. Izakhamizi zakobulawayo ziveze imibono yazo ehlukeneyo ngaleli langa kodwa bonke bethi umuntu wesifazana uqakathekile. Ingcwethi yezembali yesintu umnumzana Phathisa Nyathi uchasisa ngokuqakatheka kwaleli langa kunye lomuntu wesifazana.
Akuhle kanti umhlaba unalo kambe nxa sikhangela kulo muntu oweza kuwona lo mhlaba engazange angene edlule kumama ngakho uza kulo mhlaba. Indlela yethu yokuza kulo mhlaba isibeletho sikamama, ngakho-ke umuntu oqakathekileyo.
Unkosazana noMalanga Ncube uthi abesifazana kumele bahlomiswe, bazisebenzele, bathuthukise isizwe.
Kanje International Women's Day ilanga eliqakathekileyo kubomama. Mina ngikhangelele nje ukuthi omama bathole ukuthuthukiswa ngokuziqalisela amabhizinisi abo. Bengakhangeli ukube bekhatshwa besiyasebenzela abanye abantu.
Unkosazana Senatra Nyathi uthi i-International Women's Day lilanga elihle njalo omama basilethela impilo kumele sibaqakathekise.
Namhla lihlala elihle ilanga esi-commemorate International Women's Day. Sikhumbule ukuthi omama ngabantu abaqakathekileyo. Omama basilethela impilo, abasikhulisela abantwana, abasifundisela abantwana, abasigcinela ubaba, abasigcinela ilizwe, abasigcinela imizi yethu lakonke esilakho. So namhlanje sithi asikhumbuleni ukuthi omama baqakathekile.
Unkosazana Barbara Van Helmont ummeli weNetherlands eZimbabwe, eZambia leMalawi kuhlanganisa lonkosazana Catriona Liang omele iBritain eZimbabwe namhlanje bebekwabulawayo lapho abachaze ukuba ilanga labomama liqakathekile. Uhlupho yikuthi abesifazana abekozombusazwe basadonsa nzima. IZimbabwe ilenhlelo ezehlukeneyo ezweni zokuhlonipha ilanga labesifazana laloba ilizwe libhekane lobunzima kwezomnotho lombusazwe okufaka owesifazana ebunzimeni obuphindiweyo uma kuqathaniswa labesilisa. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ake sizwe okwenzakale eHarare ngodaba lunywe olwelanga le-International Women's Day, udaba esilethulelwa nguMavis Gama.
Lokhu ngobunye kokuphume emkhosini wokujabulela usuku lokunanzwa kwemisebenzi yabesifazane olwe International Women's Day owenzelwe eNational Museum Art Gallery eHarare oqoqwe luhlangothi lwendaba zabesifazane enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba olwe UN Women. Unkosazana Patience Sibanda yisifundi sekolitjini le National University of Science and Technology, NUST. Yena ke uthi lanxa elujabulela lolu suku lokhe ekhathazekile ngesimo sabasemaphandleni abangelalwazi ngamalungelo abo.
Of course sibili amalungelo lawo siyasupporta ngapha nasemathawuni, kodwa mase siya emakhaya abafazi bayahlukumezeka, abaningi bazibona betshaywa ngamadoda, bazibona besenzwa lokhu lalokhu of which abatholi ukuthi bekhulume ngakho. So bemfisa ukuthi emakhaya ngala kufinyelele ukuthi labo becelebrate i-Women's Day.
Unkosazana Yvonne Majengwa laye oyisifundi ekolitjini le-NUST uthi lolu kulusuku oluqakatheke kuye njengowesifazana elizweni.
Ngasengela kudala abafazi babengavinyezi ukuthi be emsebenzini beyenza izinto ezithiyeneyo ezifana lalezi ezenzakala ngamadoda, but khathesi abafazi sebekwenza khonokhu, njalo abanye sebekwazi ukuthi i-Women's Day ngeyani, abanye sebekwazi ama-rights abo.
Uthi impi eyaliwa ngabanye ukukhulula abesifazane ebugqilini isimsiza yena njengowesifazane osesemutsha.
Khathesi abafazi lathi sesilama position emsebenzini aphezulu, sesirepresent abanye abafazi ephalamende, njalo ilanga le-Women's Day lilanga lokukhomemoreta ama-rights abesifazane.
Lonyaka lolu suku lunanzwa ngaphansi kwendikimba ethi Time is Now, Rural and Urban Activists Transforming Women's Lives. Ngimele Studio 7 ngise Harare, Mavis Gama.
Siyabonga Mavis. Ngesikhathi omama emhlabeni jikelele benanza ilanga labo, abesifazana beZimbabwe abahlala eSouth Africa bathi inhlupho zabo ziqhubeka zisanda. Abesifazana laba batshele uBenedict Nhlapo eJohannesburg ukuthi impilo emazweni sibachiye bephakathi kwembokodo lelitshe.
Nxa ungena enzikini edolobha leJohannesburg, isitalada uNugget ngesinye salezo ezidume kakhulu. Kulesi sitalada akukhathalekile kumbe libalele loba kuphakathi kwamabili, uthola omama abadala labancane bebhunyumunyu bethengisa ucansi ukuze bathole okuyathunjini. Elokishini leHillbrow zihlanyelwe indawo okuthengiswa kuzo ezokucansi, kanti ke uthi ma ungena lapho uhle uganywe ngelithi ndeyiphi kumbe sabona mkhaya, okuwubufakazi bokuthi abesifazane beZimbabwe bagcwele phambi kulezi ndawo. Umgcinihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abomama kwele South Africa eZim Imbokodo, unkosazana Victress Patutu, uthi lobu yibufakazi bokuthi impilo isinzima kakhulu kwabesifazane kwele South Africa.
Abesifazane abaningi bahlezi ezindlini benjalo nje balendleko okumele bazibhadale bondlela ezimuli. Sibathola sebemi lasemgwaqweni bethengisa ngemizimba yabo engamathempeli kaNkulunkulu ukuze bathole imadlana. Ngesinye isikhathi kwakuthathwa sengathi bayazithandela, kanti hatshi isimo sokungatholakali komsebenzi sibaphoqa ukwenza lowo msebenzi. Kuyahela emntwini wesimama ukubona ukuthi into enjani isenzeka. Luhlupho olukhulu kakhulu esibhekane lalo.
Ngeshwa elibi, impumela ikuthi abanye basuka kulezi ndawo sebethwele abantwana abangalaboyise, abanye sebephethwe isifo sengculaza. Azipheleli lapho ke izanhluphe lezankathaze zabomama laba. Unkosazana Sibonkosi Ndlovu uthi ungazibona ugula kumbe ugulelwa ingane kulezi nsuku uyabusukwazi ukuthi uzawukhomba olotshwala. Uthi ufika esibhedlela vele kubhaliwe ukuthi letha isithupha kumbe ipasipoti, kanti ke ithi ingakafiki lezandleni zalo oyicelayo zehliselekani inhlamba sengathi kulapho ezilinywa khona.
Uyathi ufika uzitshela ukuthi kumbe uyothatha nje amaphilisi e-family planning aphiwa mahala. Uthi ufika lapho banibize amagama kubuhlungu, ikakhulu ma uthe wahlangana nomunye umama. Sithukwa ngabanye omama abafana nathi.
Abangelancwadi esemthethweni zokuba selizweni bathi uthi nxa uhola ubeke eyakho ngale le amapholisa eceleni. Bathi imvama yokuthi ungabanjwa kuzulwa lawe okwamahola kuze kutholakale umuntu ozoza azokuhlawulela imali yesifumbathiso. ngesikhathi komama emhlabeni jikelele bethakazelela leli langa phansi kwesihloko esithi hashtag press for progress. AbeZimbabwe laba bathi ithemba liyalokhu lifiphala lokuthi linguquko izafika lakubo. Ngimela Studio 7 eJohannesburg kule South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Direct from Washington, the voice of America.
Abanye bathi ilizwe leZimbabwe likafiki kusibanga sokubuswa ngumuntu owesifazane. Kodwa abanye abesifazane bathi isikhathi sesifikile, udubo olukhona ukuthi abesifazane kabaxhasani okubangela ukuthi bengaphumeleli kukhetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela ilungelo labesifazane unkosazana Rita Ndlovu endawonye lokansela wenkayi unkosazana Mpokiseng Sibanda onguye osungula lingqoqo.
Indaba ekhona kubomama, omama akwila kuphumelela. Inhlupho silazo ezinenge kakhulu, omama kulokuncindezela kakhulu okunye kumangalisayo. Sengisitsho ngisho lebukhokhelini umama ulokhu ekhangelelwa phansi. Abantu balokho bengakuzwisisi ukuthi umama laye uyenelisa ukwenza umsebenzi owenziwa ngumuntu ongubaba ngendlela efanayo futhi. Futhi eba ngcono kule ndlela enziwa ngubaba. Ngoba umama ungathi uyaqhathanisa sibili sithi ubaba ahole $100 umama ahole $100. Bonke uthi kabahambe laye bayisebenzisa ngokufana endlini. Uzafica kulomahluko ekababa izafica izafika endlini ingaseyo $100 isikubo $80. Eka mama izahambi lokhu $100 and izasebenza inhlelo zonke zekhaya.
Mama Mandlovu, uyakhuluma lapha umama uMasibandi ukubana umama alixhasani likhanya likhangelelana phansi, yini elingani liyadonselana phansi, kuliqiniso yini lo?
Iqiniso elikhona kambe ukuthi ukhuluma iqiniso entweni zonke lezi ezenzakalayo. Iproblem ekhona ikakhulu nxa sesikhuluma ngezinto zombangazi ukuthi vele singamabandla achiyeneyo. Ibandla lebandla liyabe lilezinto zayo elizenzayo. Singathi sivumelane esebandla sebandla eliyabe lisisho ukuthi ubani ngubani, ubani ngubani. Kodwa kuye sisiba le problem yokuthi thina omama isikhathi esiningi vele kasixhasani. Singaxhasani sinjalo siyasetshenziswa ngobaba ukwenzela ukuthi size sinjani sizonda. Kwesokusiba lokunye futhi ukuthi omama bangakhweza bephezulu bayakhohlwa ukuthi bafakwe ngubani. Thina sibafakele laphana sicabangele ukuthi bazasikhokhela thina ngendlela eqondileyo njengabomama. Basazi futhi ukuthi nxa usesemfakwe laphana kumele ngikhangele emuva lapho engivela khona ukuthi abantu bonaba bangifakile ngubani. Njalo kunesitho esithi khona nxa ngikhuluma mina njengomaNdlovu uRitan sithi bomama asisekeleni abanye omama, yabe ngisitho uphi umama, yabe ngisitho umama njengompokiseni osetholo ejoyini, kumbe yabe ngisitho mina ngiselufu. So thina omama singathiya inzondo, sithiya ukukhangelelana phansi, sithiya ukunyeyana, sithiya ukuthi umeyise omunye umama nxa emi laphana umenze ngathi veleni izinto azenzayo vele zonke kaziqondanga. Lapho sizaqalisela khona ukuthi kathesi singomama sifunani. Namhla kunjelile ngalabo mama, siyalazi ukuthi njele liqakatheke kangakanani.
Nanto-ke udaba Masibanda, uthini wena ngalokho?
Mina ngithi into engenza ngcono loba kunjalo sokumele kathesi siqaliseni ukuhlala phansi senzeni imihlangano yethu njengabomama, sitshelane amaqiniso, sitshelane indlela zokuthi simele siphile njani. Ngoba ngaphandle kokuthi siphile, sitshelane indlela zokuthi asibambisane nibomama nasisitha sasisivukela, ayikho indlela esingayenza. And kusekumele siyime ngezinyawo zethu. Imihlangano yethu yonke siqalise ukufundisana ukuthi njengomama lapho kuma khona umama, sekela umama, ungasekela ubaba uzikhohlwe ukuya kuze yisa wena isithunzi sakho kokuqala. Ngoba wena uzibona ungafanelanga lokuthi ungenze olunye ulutho and ungama phambi kwabantu. So wena nxa ungagwanisanga ukuthi uhloniphe omunye umama, lawo futhi asozihlonipheke. Qala lawo futhi uzihloniphe, lawo umhloniphe futhi umnike isithunzi. Ungamniki i-dignity yakhe, lawe futhi uzakunika ngokugcweleyo. And kuqakathekile ukuthi bomama leli lithuba kumele sisukume sime ngezinyawo, sikwenze siqalise ukuthi sixhasane. Ngoba singavele sikhuthe kathe sikhona and omama igephu sesiyivulile ngoba sinike obaba ama-chance. Kathi nalowo baba enza bani, sithi yena uza kumaphambi kwami, umama ngimsola ngimsolani kade vele.
Mandlovu, sabona behlangano juru labo khuphe kodwa sibonanga ukuthi kwaphelela ngani?
Ye ngiyabuyela futhi edabeni lami lolelana kanti ukuthi usuphe engilubona nalukhona ngiyenza umzekeliso ukuthi bengise Harare mina amalanga amabili adlulileyo sishiya launch manifesto yabo mama leyo usupho sihamba singama political parties lapho vele okunemthetho okumele siyenze okungamelanga futhi ukuthi nxa sihlangene ukuzele ziyala indawo sikhulume ngokuthi kumele kurayithi ukuthi sikhulume ngokuthi kumele sivotele omunye umama sisuka lapho kuzakhulunywa khonokho abantu sihlaba umkhosi sitshaya izandla sibuyele futhi emaphathini ethu sifike thina kule pholisi yephathi yami lwane kuzanu lepholisi yakhe okuya emdct lepholisi yakhe yephathi awusoze uphonge ukuthi hhayi mina kusukela namhla sengifika mina for example upresident wami uOsman Lungu ngithi kangisamvoteli sengivotele omunye umfazi from no
lo ke ngunkosazana Rita Ndlovu olwela ilungelo labesifazane obexoxa indawonye lo councilor wenkayi unkosikazi Mpokiseng Sibanda. Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unobhala ubona ngobudlelwano bele Melika lamazwe omhlaba. USecretary of State Rex Tillerson usegcizelele ukuzinikela kwelizwe lakhe ekuncindiseleni ukuthuthukiswa kwamazwe awezwekazi le-Afrika emizameni yokubhula umlilo odalwe yokulahla umlomo okuke kwenziwa ngumongameli Donald Trump lapho ekhuluma ngezwekazi le-Afrika. Lamhlanje bekuyisiphithiphithi kusenziwa imikhosi emazweni womhlaba wokunanza usuku lokuqakathekiswa kwemisebenzi yabesifazane ele International Women's Day. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi uhambo lomphathintambo wobudlelwano beRussia lamanye amazwe omhlaba luveza ukuba ubudlelwano beZimbabwe leRussia bulakho ukuqiniswa ikakhulu emsebenzini wokusungulwa kwamabhizimusi kodwa kusetshenziswa indlela zakweleRussia ngakho ke kumele eleZimbabwe liqaphele. Okuningi asikuzweni kuGibson Bebe eseHarare.
Umnumzana Sergei Lavrov wakwele Russia useZimbabwe okwamanje kuhambo lwakhe lokwethekela amazwe awezwekazi le-Afrika lapho asahlangene lomongameli Emmerson Mnangagwa lomunye wakhe obona ngobudlelwano beZimbabwe lamazwe omhlaba umnumzana Sibusiso Moyo. Ekhuluma lentatheli zindaba umnumzana Lavrov uthe ilizwe lakhe kanilani lokuthi ngubani obusayo kodwa liqakathekisa ukuqhuba ibhizimusi leZimbabwe. ELiRussia libikwa libhekise amehle emsebenzini wezokwemba kodwa abaningi bakhala ngendlela izivumelwano lezi ezenziwa ngazo kungela kucaca. Ingcishi kwezombusazwe umnumzana Pride Mkhono uthe ilizwe leZimbabwe kumele licace ukuthi lifunani nxa lizaqinisa ubudlelwane leRussia lona ayathi lingenza linjongo ukuzohoquluza inotho kuphela okungasoze kuncede ilizwe.
Lokhu sengizwe ukuthi uPresident Mnangagwa usebambane lamakhiwa avele ezi abalemali asomakhiwa wodwa ngabantu nje abalemali abaningi bakhona bengamakhiwa abavela eEurope ngale sikhangele kakhulu iRussia. Lokhu sengizwe ukuthi uPresident Mnangagwa usefuna ukuthi ethathe inotho yethu ezandleni zamakhiwa ngoba siyabona amakhiwa la ngabe yalapha njengamaRussians akasoze ebuye lapha ezwa kwama-factory asoze ebuye lapha efaka izimali ebafanele abayimbayo igolide emagodini amancane laphana esiwathi ngamakorokozi lithi izimali lezi bezovula inkalakatha zamamayini bebuthe inotethi njengasakubona kusenziwa emarangi.
Ukuza kukalavrok elizweni leZimbabwe ngokwakuqala selokho uhulumende kaMnangagwa wathatha umbuso kwayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Enye ingcitshi ecubungula ezombusazwe umnumzana Charles Nyoni uthe ukuza kukalavrok kungadala ingozi yokuthi iZimbabwe ishiyane lokuqakathekisa ukulondolozwa kwamalungelo abantu iqakathekisa ezamabhizimusi.
Inguquko ingaba khona njengoba sesibonile ozithi ngumongameli waleli laseZimbabwe ehlangana nomongameli waseRussia bekhuluma ngendaba zamabhizimusi kodwa into eqakathekile ongamelanga siyikhohlwe lapha ngeyokuthi ukuze ubudlelwana lobo bube buhle njalo buhambe njalo thina abantwana baseZimbabwe Zimbabwe sikuthakazelele. Siyabe kuyabe kumele kuqale kulungiswe indaba ezikhona ezifana ezihambelana nezama women rights lezi ezingakabi khona nje ngase ezingakabi khona egcekeni kuleli laseZimbabwe. So kuyabe kumele kuqakathekile nje ukuthi ukudlelane lovu ukuze kube khona kuhambe kuye phambili, kuyabe kumele beqale belungise lezi izinto okumele ziqale zilungiswe ukwenzela ukuthi lathi sibe nethemba.
Uhambo lakhe lolu uRavlov yethekelele eMozambique eZimbabwe ekhangelele ukuya eAngola Namibia laseEthiopia kuhambo lwakhe lokubonakala njengendlela yokufuna ukuhuga amazwe asezikazi leAfrika nokuqinisa ukusebenzana kwababhizimusi lelizwe lakhe. Mina isithu sebe ngiseHarare nguGibson Pepe.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Amazwe omhlaba lokhu eqhubekela phambili esola ingxabangxoza isebandleni leMDCT esithi kumele ilungisiswe ngokuphangisa ngoba ilakho ukuphazamisa ukhetho oluzenziwa lonyaka lapho abantu abedlula izigidi ezinhlanu asebebhalisele ukuvota. UAnastasia Ndlovu usiphalo ludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Lamhlanje kobulawayo ebulawayo art gallery inkokheli ye-European Union, iBritain, iPortugal, iNetherlands leRomania basole kakhulu udlakela olusebandleni leMDCT lakwamanye amabandla ezombusazwe bethi aluqondanga. Iningi labantu lithi lolu dlakela lwavele lwaqala kusukela ngomnyaka ka-2005 kodwa lusuke lwaqansa ngokugula langokubhubha kobe ngumongameli waleli bandla umoyi umnumzana Richard Tswangirai ngesikhathi ilizwe liphakathi kokulungiselela ukhetho. Ingcitshi kwezembali umnumzana Phathisa Nyathi uthi kweleZimbabwe udlakela yinto evamileyo ayimangalisi njalo ku-MDCT lukhanya luqhubeka ngoba kubangwa ubukhosi ethi owayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe ngomunye owahlanyela lolu dlakela.
Hayi, lokhu akusimangalisa ngivele kuhlala kukhona. Ngangikhuluma ngepolitics sesiya kwi-election uyakwazi lokunye okuyabe kukhona lusidlakela. Akukho kuvele kukhona kathi kuyaqala yina. Angithi uvele iminyaka yonke sibalana lapho. Angithi usibile zebedala uMgabe usezama ukudlala iCameroon usabahola. Nakathi angithi laye kuye bekumnandi esesenani esa-child violence esaweni.
Ukhansila Malandu Ncube we-MDCT uthi sekuthunyelwe umlamlankunzi ukuthi azebona ukuthi bangakhulumisana kanjani njalo ozafumanwa elecala uzajeziswa ngokuxotshwa ebandleni.
Njengoba likwazi ukuthi kukhona okwenzakalayo and ngifuna ukwenza kube mhlophe ukuthi labo abantu abenza ukudlwangudlwangu ngabasomalunga ebandla lethu kunobufakazi ukuthi babethunywe ngesiphathamandla zebandla. So ngolwesihlanu kumbe ngomgqibelo khonapho siyahlangana njengokuthungameli ukubana sithathe inyathelo yokuthi sichayisise lolu daba njalo le-national office yethu isithumele lwabamuthi ngu-Abita ngesikhiwa ukuthi aluhluze udaba lolu ukuze sibonte ngobana baphathekileyo and sithanda ukwazisa uzulu ukubana lo ophatheke udlakela lolu siza kumjezisa okokuqala ngokumkhipha ebandleni okwesibili ngokumendawova emapholiseni ukuze ajeziswe.
Elinye njalo ilunga le-MDCT wobulawayo uHelen Mpofu usole kakhulu udlakela olukubandla lakhe ethi lubangelwa ngabantu abangasibe bandla lakhe.
umsindo avela awufunakala umsindo aso ama political parties but kufuze kube la ma leaders abambanisa abantu ukwenza ukuthi abantu ontanga benga really violence but nxa abadala beyibo abakhwezela I violence abantwana labo bebefuna utshwala ukuthi benazi so thina njengabadala kufuze sihlalisane phansi ukwenzela ukuthi kungabi lodlakelwa ngoba iZNPF singenele phakathi komsindo abantu abayenza I violence aso be MDC
Udlakela olubhekiswe kuNkosazana Thokozani Khuphe selusolwe umhlaba jikelele. Iningi lithi akukho okubangwayo ngaphandle kokuthi amanye amalunga ebandla lakhe awafuni kulandela isisekelo sombuso ngoba uma silandelwa nguye obemele akhokhele njalo umhlangano weCongress yiwo omele umkhuphe esihlalweni. Abanye njalo ngabasola ukufakwa kwabasekeli bakhe ababili ngemva kwesisekelo bethi ngabe bengafakwanga bekungeke kwaba lengxabangxoza esikhona manje. Abantu abaningi bathethe ithuba lokunanzwa kwelanga labesifazana emhlabeni jikelele ngokutshayela ihlombe uMakhuphe bemkhuthaza ukuthi enganyampi inhliziyo ngokwenzakala kuye okwamanje ngoba ukuhlukuluzwa kwakhe kubuyisela muva umzabalazo wokuhlomisa abesifazana. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ake sizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Umqondisi wenhlanganiso ye-United States Agency for International Development uMnumzana Mark Green lopheni modanti unobhala wohlangothi lukahulumende waseBrithani olubona ngokuthuthukiswa kwamazwe achiyeneyo sebesungule umncintiswano wokulwisana lokuhlupha uzulu obizwa ngokuthi Humanitarian Grand Challenge olesihloko esithi Creating Hope in Conflict. Uhlelo lolu lukhuthaza abantu ukuthi baveze imicabango yabo yokuhlenga labo ababhekane lenhlupho ikakhulu okulempi zomvukela. Sokubekwe eceleni izigidi ezilijumi lanhlanu zamadola $15 million yokukhanga abantu ukuthi baveze imicabango yabo ekhaliphileyo ngokulwisana lalokho okubhekwe yilabo abalenhlupho ezingapheliyo. Amakhampani azimele wodwa labantu bakhuthazwa ukuthi bethule bakucabangayo okungenza ukuthi kube lobubelo phakathi kwabantu abadinga amanzi kulabo abangalamlilo kwagetsi lalabo abangalamaphilisi lokunye okuziphilisa. Umncintiswano we-Humanitarian Grand Challenge ukhangelelwe ukuthi uzaba yinkundla yokudlelana phakathi kukazulu amakampani azimele wodwa lenhlangothi zabohulumende abachiyeneyo. Abantu abaphose befike izigidi ezilikhulu lamajumi amane 136 million babhekane lohlupho olumangalisayo endaweni ezichiyeneyo. Abangena kuhlelo lolu baphiwa imali edlula inkulungwane ezingamakhulu amabili lamajumi amahlanu amadola $250,000. Okwamanje abantu abedlula amakhulu amane sebethole imali le yokwenza inhlelo zokunceda labo abahluphekileyo.
Lolo ke bekuludaba luveza imbono kahulumende weMelika. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk uhlelo lwabesifazane sihluzeni bomama lapho esixoxa khona ngokunanzwa kwemisebenzi yabesifazane emhlabeni jikelele ngosuku lwe-International Women's Day. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngasavume ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani wothi ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Ele Zimbabwe limanyene la mazwe womhlaba jikelele ukunanza usuku lokuqakathekisa imisebenzi yabesifazane ilanga elithiwa lona i-International Women's Day. Abesifazane beZimbabwe abahlala eSouth Africa bathi inhlupho zabo ziqhubeka zisanda njalo impilo emazweni sibachiye bephakathi kwembokodo lelitshe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngilitshiya kuStudio 7 Live Talk igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.